sesise Dombodombo Primary School abantu laba kade belezenza behlomeka ngabo basebeqala ke ukudubula ukusidubula singenza kanjalo.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha njalo sokusazakala ngemigceke kweZimbabwe ukuthi asebethunywa ebantwini ngamasosha kodwa bebegqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani lina ngwenu xa selikhangela?
Singathi amapolisa kumbe ngamasosha akutshintshile udoloko abantu bakhona bonke bathunywe ngumnangagwa ngithi. Abantu bakamnangagwa iqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sibanda?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho yokuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla le-MDC. Ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live nama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho kade kulobu khokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Liza kuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla bangacasula uzulukazi olandela ibandla le-MDC and siyakwazi ukuthi bona abantu babaningi elizweni leZimbabwe.
Bebelivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube le mvumo yamapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini ka-form 4 zofanele sidinge imvumo yamapolisa. Lapho kusenziwa abantu besizosebenza.
Selihambile yini emapoliseni kuyabika lokho?
Ngeke sihambe sebike emapoliseni phela ngoba abantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapolisa.